Endabeni zethu lamhlanje kungolesihlanu umbhalakazi 2016 lizethulelwa nguPraxedes Jeremiah. UZulu uthi kayifuni imali yohlobo lwama-bond notes esidale ingxabano emangalisayo elizweni. Kuthunjwa umnumzana Ishmael Khawuzani wenhlanganiso yeTajamuka sesijikile campaign otshaywe okumangalisayo ngabacatshangelwa ukubana ngamapholisa ensitha kahulumende. Umnumzana Yaya Jame osebuse ilizwe leGambia kweminyaka engama-22. Usenqotshwe kukhetho lukamongameli ukhangelelwe ukwethula umbiko ukuthi usenqotshiwe okusegcekeni ngakho uzasuka esihlalweni sikamongameli. Woza Friday silomculo ozothileyo leyawazina thiyani indlebe lizizwele. Kwezemidlalo sizalethulela okwenzakala khona manje kumncintiswano weJoshua Mqabuko Nkomo Soccer Tournament. Kuthi ke ku live talk lamhla sixoxa ngokwenziwa lidale lephalamende libuthelela imbono kaZulu ngohlelo lwama-bond notes olwethulelwa uZulu kusetshenziswa amandla kamongameli. Okwamanje sokumele kube lomthetho ozakwenza ukuthi imali le isebenze okwesikhathi eside eZimbabwe. Lithinike ngalokho lingakhutshwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.